Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kaWande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 24 February 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Gande umhlangano wesiphangiphangi womanyano weSADC obukhangelelwe ukwenziwa lamuhla kodwa wadluliselwa phambili uzaphuma lesisombululo na kungxaki yokhetho.
Isadaki ayisoze yaphuma lesinqumo esithi kwenziwe olunye ukhetho ngoba isadaki ayila i-court report or i-decision isinqumo esiyenziwe i-court.
Kodwa ezinye ingcwethi zithi lanxa kungasoze kube lesinqumo sokuphinda njalo ukhetho emhlanganweni we-SADC kuza kuba isifundo esikhulu kuhulumende lebandla leZANU-PF.
Ungathi izinto emhlabeni azimanga njengendlela ezijwayele ukuma ngayo. Umhlaba laseAfrika kuya kutshintsha kusiya phambili. Singathola ukuthi sesifikile isikhathi sokuthi SADC ithi asibavumelani lamabandla athatha umbuso ngokugwelegwele lobumenemini.
Inhlanganiso zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ezigoqela amalunga ebandla eliphikisayo LACCC zikhangelelwe ukutshengisela lamuhla ePretoria kwele South Africa zikhonona ngempumela yokhetho lweZimbabwe.
Umbiko wethu omkhulu ikuthi impumela wekhetho lwaseZimbabwe. Ukhetho lwenziwe eZimbabwe aluhambanga kahle, aluyenziwanga kahle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Gambe umhlangano wesiphangiphangi omanyano weSADC obukhangelelwe kwenziwa lamuhla kodwa wadluliselwa phambili uzaphuma lesisombululo na kungxaki yokhetho. Isikhulumeli seSADC unkosikazi Barbara Lopi utshele iStudio 7 ukuthi umhlangano lo uzahlaziya indaba ezimbalwa ezigoqela ukuthunyelwa kwebutho eDRC lapho okulokungahlaliseki khona lempumela yokhetho lweZimbabwe. Sixoxe lomkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe umnumzana Innocent Ndibali othi ngeke iSADC yanquma ukuba kwenziwe olunye ukhetho njalo.
Isadaki ayisoze yaphuma lesinqumo esithi kwenziwe olunye ukhetho ngoba isadaki ayila i-court report or i-decision isinqumo esiyenziwe i-court e-competent ethe ama-elections lawa ahambanga kuhle. Akula nto enjalo. So isadaki izayenza nje ama-recommendation ukuthi nxa sisiya kukhetho oluzayo kufuze siyenze lo lalo ukuze ukhetho lwethu lungabi lamanye ama ezinye izinto ezingakhanyi kahle. Example indaba yama ballot boxes ama ballot papers ukuthi afika njani aphuza kwezinye indawo. So mina njenge EFF njengo leader we EFF amboni vele ukuthi iSADC ingatshintshani kumbe ngaphuma lento etshiyeneyo laleyo eku report ekhuluma ngama recommendations. La indaba yethu ichiene le ndaba yeMalawi. EMalawi kwakule decision ethethwe i-court eyayithe hayi ama-elections ahambanga kuhle basebe order ukuthi kube le rerun. Kodwa eZimbabwe akula nto enjalo. Njalo i-leadership ye-CCC ithi ama-elections arikwa but abazake besiconsulte thina abanye ama-leaders e-opposition ukuze sixoxisane sibonisane ukuthi kati bona bathi kwarikwa ngaphi ngoba thina i-evidence leyo abakasinika abaningi njalo abakakhulumi lapi
manje pho njengoba umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ekhanya emi lele Zimbabwe ubona ungani kukhona yini okungaphumelela
mina mboni vele ukuthi kulendaba ukuthi o Ramaphosa umi le Zimbabwe kumbe kamanga le Zimbabwe iZimbabwe uzakhangela ukuthi ilizwe elizimeleyo ilizwe elemthetho yalo ilizwe elilamakhotsi alo so ukuthi uRamaphosa uthini kumbe leSadaki ithini amboni kungajinja anything kwelakithi ngoba okwakhathesi akula umuntu ohambe ecourt wayathola isinqumo esithi upresident okhona ayisuye president welizwe akula sinqumo esinjalo as far as I'm concerned mina njengo leader weEFF sezwa ukuthi upresident wawina and wa inaugurated and asikezwa ukuthi kulomuntu ohambe ecourt wa presenta evidence a different to what it is ukuze kuthwe hayi ama election makube le rerun afika ayitholi evidence yona le thina njalo ezi EFF siyafisa ukuthi engabe iSadak iyasibuza lati hlale phansi lati sibatshele lati sikubonayo ingakhulumi kuphela ikhulumela ikhuluma ngendaba ezizwa abazizwa ngeCCC ngoba iCCC ilakho ukuthi ingakhulumi izinto eziliqiniso because thina sinje abakasiniki evidence njengama fellow opposition leaders ukuthi hayi kwa rigwalapha lala so mine ngakutsho ukuthi amboni imeeting le ezayo izajintsha
lo ke ngumnumzana Innocent Ndibali umkhokheli webandla eliphikisayo ele EFF Zimbabwe ubekhuluma icingweni le studio 7 ekobulawayo siphinde saxoxa lengcwethi yecubungula izombusazo umnumzana Jethro Mpofu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
esingakutsho baba ukuthi kahle kahle khona lokho nje ukuthi izibe khona i-extraordinary summit ibhekane lokhetho lolu olube lobugwelegwele lobumenemene olwaseZimbabwe lalandela iziphithiphithi lezi ezikhona ukuthi ke umbuthano weSADC uhlangane hlaziye uhlazulule yona le ndaba kubalulekile khona kodwa khona lokho kuthi kubalulekile kunjalo kulandela isenzo sokuqala ukuthi observer mission yeSADC kusithi ukuthi la AU baphumele egcekeni ngokuthi ukhetho lolu alusuthisi olwaseZimbabwe aluthembekanga njalo alungeke lwamukeleke eZimbabwe kumbe kuSADC njengokhetho oluqotho oluletha ubukhokheli obuqotho khonokho nje ukuthi iphithizele iSADC yenza imihlangano yeziphangiphangi ibhekane lalolu daba kuyinto ebalulekileyo sesingaba nalithemba ke ukuthi njengoba kube ngokokuqala ukuthi iobserver mission yeSADC abahloli bayo banike inyamakhanda babhale phansi bethu kulanto enje kuthi ukuthi sokungaqala ukuthi sibone njalo ngokokuqala umhlangano lo weSADC uletha imiphumelo engamukeleka njalo engabongakala ebantwini baseZimbabwe ngoba ungathi izinto emhlabeni azimanga njengendlela ezijwayele ukuma ngayo umhlaba laseAfrica kuya kujinja kusiya phambili singathola ukuthi sesifikile isikhathi sokuthi iSADC ithi asivumelani lamabandla athatha umbuso ngokugwelegwele lobumenemene okungaba yinto enhle kakhulu kuzwekazi laseAfrika
manje ngokubona kwakho njengoba ele South Africa kungelinye lamazwe angani alomkanjo kunhlanganiso yeSADC enelise ukuthi avimbe isinqumo singathathwa yiSADC kakhulu phezu kweZimbabwe ubona kungenzakala yini ukuthi ele South Africa lizayala lilokhu limi leZimbabwe phezu kodaba lwempumela okay.
Lo nibandla libusayo lase South Africa lalo liyawuzwa umsindo liyakubona lokuhlokoma kwabantu okuhlanganisa wona ama South Africans abuza umbuzo wokuthi kathi yenzani African National Congress iANC isebenzisa igama layo isisindo salo legama lelizwe lase South Africa ukusekela umbuso ophume ngokhetho lobugwelegwele lobumenemene
ngakho njengama politician labo abalalela ukuthi abantu bathini abezwa ukuthi amahemhem athini ngibone ngani mina bazahlonipha umbono weAfrica bahloniphe lo mbono wabantu baseZimbabwe uzoba khona imehluko ekwenzeni kweSouth Africa ngoba labo bayabona ukuthi izwe kazi laseAfrica jikelele isadik inyikinya ikhanda ngokuqhutshwa kwezinto lendaba zokhetho eZimbabwe lendaba zombuso ngakho njengenhlanganiso layo eyazi politiki ethi ihlonipha abantu kuzamele ihloniphe okwenziwa yiSADC njalo okuthiwo ngabantu baseZimbabwe ngaphandle nxaselizimisele ke lo libandla lase ANC ukuthi libandakaniswe lezanu PF lifaniswe lezanu PF phakathi kwezwekazi laseAfrica okuyinto engingayiboni isenzeka lula lapho mnumzane ngiyabonga
lathi siyabonga lo ke ngumnumzana Jack Trompofu ingcwethi yecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg. Inhlanganiso zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ezigoqela amalunga ebandla eliphikisayo leCCC, inhlanganiso yeCrisis in Zimbabwe Coalition leye Not My Name, lezinye zikhangelele ukuthi zizatshengisela namhlanje ePretoria zikhonona ngokhetho oluqutshwe eZimbabwe emhlazi ku-23 Ncwabakazi lonyaka. Ebuhlaziyeni lolu daba, uTabo Kancube oStudio 7 uxoxe lomqondisi wenhlanganiso yeSadak Citizens Democratic Society, njalo engumgcinisihlalo webandla leCCC kwele South Africa, uMnumzana Trust Ndlovu.
Umbiko wethu omkhulu ikuthi imphumela wekhetho lwaseZimbabwe. Ukhetho lwenziwe eZimbabwe aluhambanga kahle, alwenziwanga kahle. Ukhetho lwenziwe laphana lunezenzo yethando yabantu nezifiso zabantu zacindezelwa. Njalo ne-report esathi iyakusho ukuthi ngesiNgisi phecelezi the elections were flawed. Kusho ukuthi ke ngaleyo ndlela ke uhulumeni okhona uzifakile, kusho ukuthi asiwurecognize lo mkhulumeni. Sifuna ukuthi sibhekise khona kwaSadiki lapho ukuthi Sadiki act on your report. Ayibhalwanga yi-clear report, ibhalwe yibo. They must do something. Akumelanga nje kuthuleke kanje. Kufana nokuthi umuntu utholakala ukuthi unecala lokudlengula noma utholakale anecala lokubulala, kuvele kuthulwe nje kanjalo. Akwenzeki.
Kule nhlanganiso ezithiyeneyo eSouth Africa nje ebe zikoqa ukutshengisela, sibone enye eyayifuna ukuthi itshengisele ekuqaleni kwanalinyanga eMessina kodwa yaliswa. Sabona beProgressive Zimbabweans in South Africa labo besithi bazatshengisela mhla ka-26 October. Kungani kungeneliseka ukuthi inhlanganiso zonke nje zibambane zitshengisele zindawonye?
Hayi ke angithi njengokwazi ukuthi thina yithi ke abe opposition siyi-political party. Lawa okhuluma ngabo noma ke sisebenza sonke sibaxhaxhasa sisebenzi sizwana ngomgomo mhlawumbe nenhloso nenjongo kodwa ke ngabantu esiwabiza ukuthi ama-social movements ngabantu abareactayo kwinto eyenzekile eZimbabwe abafuqwa ukuthi manje bazondile yazi baphatheke kubi ngaloko kwenzakalayo njalo asikwazi ukubalela ukuthi labo bagijime ngendlela yabo abagijima ngayo. Thina siyabaseka. Angazi ukuthi wabona yini ukuthi Progressive Zimbabwe ngaba ngangikhona lami uma baya Eastgate Consulate nayo le bathi era ngangikhona uma baya embassy. Njalo ke uma kuthiwa kumele njengoba bafuna ukuya kuphi Bed Bridge siyabaseka njalo nathi siyabacela ukuthi basiseke sisebenzisane njengenhlanganiso zaseZimbabwe
kuthi selizaqhubekela phambili litshengisela ngolwesibili abantu bayabengekho emsebenzini na.
Hayi, abantu bazobekhona emsebenzini bona labo esizobathola ngoba phela asikwazi ukuziyenzela lapho. Kube kuya ngathi sivele sithanda ukuthi kube Saturday ngomgqibelo kodwa ke ngeke kusayenzeka lokho. So sizozama ukuthi nathi sigqugquzele abantu simobilize impela nje babekhona.
Loke ngumnomzana Trust Ndlovu umqondisi wenhlanganiso yeSADC Citizens Democratic Society njalo engumgcinisihlalo webandla eliphikisayo leCCC kwele South Africa obexoxa icingweni le Studio 7 eseJohannesburg khona le eSouth Africa. Uhulumende uthi abamabhizimusi amancane kumele bengesabeli kachana ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe besamukela elemelika kuphela. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kwethulwe ngumphathi ntambo obona ngezamafekithali unkosikazi Sithembiso Nyoni ngemva kokwethekelela osomabhizimusi amancane laphakathi laphakathi athengisa ukudla lokunye aseHarare.
Kodwa kunabanye abangathathi imali yeZimbabwe, abathathi imali i-US dollar kuphela. Manje lapha besenze njalo kuthi ukuthi abantu beZimbabwe abasebenzisa iZimbabwe dollar sebeza kuthenga ngayo.
Ngemva kokuvakatshela lawo mabhizimusi, unkosikazi Nyoni utshele intatheli izindaba ukuthi kuningi okumele kwenziwe ngosomabhizimusi asachathulayo ekulandelweni kwemithetho yelizwe.
Esesikutholile-ke ukuthi abanye bakhona sibe bakuleli lizwe. Okunye sikubonileyo ukuthi abanye bathengisa ukudla okunjengethukela, okunjengeflower, kodwa bakufake phansi emhlabathini okungavunyelwayo.
Ekhuluma le Studio 7 othengisa impahla kobulawayo, unkosikazi Winnie Moyo uthi isifiso sokusebenzisa imali yakuleli ulaso kodwa kungatshabalalisa ibhizimusi lakhe.
Ngile ndlela zami engizama ngazo ukuthi ngiphile ngazo kubhizimusi yami, nisebenzisa imali esiyibiza yona ukuthi i-forex. I-forex leyi ngiyayisebenzisa ukuthenga lokuthengisa impahla zami ngoba imali yethu esiyisebenzisayo leyi eZimbabwe yona ihlezi iphela amandla nsuku zonke. Ukwenza khona kube nzima ukuthi ngihode istaff sami kumbe ngithengise lama-customer ami ngoba kusho ukuthi lamalanga ngabe ngitshintsha ama-price.
Umqondisi wekhomishini emele abathengi e-Consumer Protection Commission umnumzana Zororai Muranda uthi kunganceda abathengi nxa izitolo ezincane lezi zingavuma ukusebenzisa imali yakuleli eholwa ngabanengi. Kodwa ingcwethi ecumungula ezomnotho welizwe njalo efundisa ekholishini le-National University of Science and Technology NUST umnumzana Stevenson Dlamini uthi imali yakuleli ayiqinanga okokusebenziseka
edabeni lokusetshenziswa kwemali yakithi kuphela. Umabhizinesi njengamashasho akubambeki manje ngoba laba bantu impahla yabo abayitholi khonapha elizweni lakithi bayithula kwamanye amazwe bayithatha elizweni lakwi-South Africa. Okusho ukuthi nxa befuna kuze banele sikutawoda kumele bathengise ngemali yona le abathenga ngayo khonapho. Akufani lamanye amabhizinisi amakhulu alamathoba ukuthola imali yamanye amazwe kukhukushini. Imali abayitholayo yona le abathengisa ngayo ukuze bayewoda ngayo.
Kukhanya kulokwehlukana kwemibono kuhulumende ngoba ugatsha lwezomnotho luchayela ihlombe abamabhizimusi asakhulayo kodwa ibhanga elikhulu lelizwe lisithi lawo mabhizimusi afuna ukuhlolisiswa ngoba engabe esebenza okuphambana lemithetho yelizwe. Kodwa unkosikazi Nyoni namuhla uthembise ukuthi uhulumende uzasebenza gadalala ukuthi ephathise amabhizimusi asachathulayo lawa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Siyabonga Tobias. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi osanda kukhethwa ukuba ngumkhokheli wenhlanganiso yenguqu iZifa uYvonne Mapika Manwa usekhuthazwe ukuba engavumeli ezombusazwe zingena emdlalweni wenguqu. Iphephandaba lobulembu lezimlive.com lilodaba lokuthi wayengunozinti weqembu leDynamos uGift Muzadzi ubuchiwe ngemva kokutholakala kwezihlahla zensango engadini yakhe. Umzadzi uhlawuliswe imali ngamadola eZimbabwe yazinkulungwane ezingamajumi amahlanu i-50,000 Zimbabwe dollars. Uma manje sengidedela imuva ngelichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Tudo bem, Zé Vieira. Ngiyajabula kakhulu ukuzwa abantu beZimbabwe sebethemba abantu abasihlangene umqondo njengoSengezo Tshabangu. USengezo Tshabangu noma ekhuluma uyamuzwa ukuthi azikasaphilanga kahle ngoba angeke ethi yena akareporti kupresident ungusecretary general. Yiphi politics ayikhuluma uSengezo Tshabangu ngaphandle kokuthi uyifazi uthengwe izandla i-CIO ngoba siyamuzwa ukukhuluma into engekho nje amaphuphu. Even kuzana uPF lapha asebenzela khona angeke evuke ezibeke kuba ngusecretary general ethi kasareporti kumnangako ngoba bengamudla namakhasi kuzana uPF. Uyasidakelwa nje kahle kahle uSengezo Tshabangu ukuthi uSiki amaZimbabwe wonke jikelele. Abantu bethi uSiki kumele bembone uSengezo Tshabangu uthengwe izandla ndiyagula emqondweni. And emayikhothi bazodliwa amaZimbabwe sobe indaba le beyithathe befake ezandleni zakhe bezikhulule bona ngoba ngiyeke thina sivume ukuthi umuntu esingamazi siye kuye evuke ezithi ngiyosengupresident. Phela uSengezo Tshabangu lapha uzama ukutshela amaZimbabwe nje ngiyosengupresident weparty ngoma angasareporti kupresident othi uSiki futhi yena ngiyosengupresident. So abantu bezimbabwele bethi cha ngiyeke sibuswe lesihlanga thina siyabonga.
Ngiyabingelela nami ngostudio 7 ngiyabingelela. Indaba kaPhugeni le ikuthi abanye abantu babebona ngayo ubona ukuthi sithini but indlela uPhugeni akhuluma ngayo iyabambeka njalo iyazwisiseka ngoba uma uthe ukhangela umuntu esintini awuyeke ukwazi ukuthi kuvele umuntu emashonaland abuye athatha umbusa abusa abantu besindebeleni bona besendaweni yabesindebeleni awungathi ukukhangela khonokhulu nanxa ma singathi siphugeni urong kodwa siyabe sisezinto esegcekeni ngoba indawo leyi ibulawayo nemandebeleni ayibuswa namandebeleni uChamisa akakwazi ukuthi angathatha umuntu wake bamfake esindebeleni nanti kakhokhele abantu besindebele yena kakhokhele njengopresident okuphelele khonapho then amanye ezinye izindawo zibuswe ngabanikazi bendawo kanye yena afake labo abafuna ebeyihlobo noma abangani bakhe.
Ngiyalibingelela bantu bakastudio 7. Hhayi mina ngikhuluma ngendaba eyenzakala koBulawayo. IBulawayo kayilamanzi. IBulawayo amanzi siwakhaya emgwaqweni kuyageleza ikho lapho abantu abakha khona amanzi esithola khona amanzi. Ubuhlungu bangakhona phela lina bantu bakastudio 7 like lisincedise lapho engeke lingasinika amanye amaceba okuthi lathi singafa le voice engafika ku-city council ngoba u-city council uthumezela izincwadi zamanzi ezesabekayo ezindlini khona amanzi engekho amanzi ekhiwe esarasi kunjenje njengoba izulu linile abantu bakha amanzi agcwele ingcekeza yonke ngoba iBulawayo igcwele amaphampa yonke indawo uyabonga sakwazi ukuthi abantu bazaphila kumbe abantu bazawa ingcekeza eyenzakalayo sibe sesizuza ukuthi kathi lezi ncwadi ezingena ezindlini ezamanzi amabhili amanzi ngawani ngoba amanzi ngawakho ezindlini.
Sibingelele kustudio 7 ye hayi siyayizwa indaba le kunye uFelix Magayila Mapaspanda othinana into eyenziwa nguSengezo Tshabangu lokhaliphana uPhugeni iphambene hayi nasiyibona into eqondileyo kakhulu ukuthi abantu labantu kabazibuse endaweni zabo kuliqiniso ungaziye kuphi umhlaba uzathola abantu labantu bezibusa ezigabeni zabo soze uthole umuntu wakwenye iprovinsi ezobusa enye iprovinsi kayenzeki kulokhu ama-councillors ama-MP vele kumele ukuthi abantu bamelwe ngabantu bakho leyo ndawo abantu bamasiko yaleyo ndawo abazi yonke ikhasha yaleyo ndawo so yena maseezokuphoza ubaba lo Magayila Mapaspanda ezo-ophoza into ekhulunywa ngokhaliphana uPhugeni noSengezo Tshabangu omqondisi moyo bonke laba abantu uyabathuka uyabahlambaza ngoba kafuna ukuthi abantu basemathekuleni bezimele beke bephakame labo beke beziphathe ezigabeni zabo ufuna ukuthi sizophathwa ngabantu bakwezinye izizwe kusho ukuthi Magayila Mapaspanda kasiwa semathekuleni noma engamathekuleni mekusho ukuthi uyakubonela ukuthi kurong ukuthi abantu bakwezinye izigaba besuke bezokubuza kwezinye izigaba. Siyabonga.
Mastudio 7 linjani badala linjani. Nabe ngenkinga ngalaba abadala abazithwayo be-Triple C labo bathi bazakakanjani abe-Triple C beqedela abo behlukumeza abantu be-Triple C uzathi uzithi ngwabompofu ukuhlukumeza abantu bakompofu njani le nto le yenziwa umuntu ogulayo ekhanda laba abadala bazivulela amakhanda bayazi nje into abayenzayo bagula ngengqondo nje kuphela.
Estudio 7 siyabingelela enkundleni enkulu kubasakazi kunye nakubalaleli. Siyayizwa mpela into kaSengezo Tshabangu lokhaliphana iPhugeni ayeke ukulikhola amalunga e-CCC. Bathi bona babakhethwanga ngabantu bafakwa yinkokheli. So anyway siyakuzwa lapho bathi bona bafuna abantu abavele ebantwini abantu bangakhethela abantu ababakhokhelayo. So umbuzo wami mina ulami kuthini siye sezwa laphana esikhathi kubalwa amavoti kunalo indoda awayiyinipinga yayipinga nethu ukuthi Prince Dube kwasibanda samuzwe balelwa kakhulu ukuthi uthole amavoti angaka endaweni engawuthola amavoti angaka. So umuntu njalo uyarecallwa namhlanje kuthiwa kakhethwa ngabantu. So sisuka singazi ukuthi la mavoti wayewabalelwa asazi noma mhlawumbe wayeyikhethelwe wayevotele ukufana kwakungasibantu asazi la. So into esifuna ukuyibona manje sigadile ukuthi labo bona labo abathi bona babekhethwe ngabantu bazongena naye esikhundleni. Ngoba uKhaliphani Phokeni bake bambuza lo mbuzo njalo ukuthi labo ababekhethwe ngabantu bona bazongena naye esikhundleni. Wangawuphendula lo mbuzo. So sigade lapho sifuna ukubona ukuthi mangempela ngempela kuyikuthi basebenzela abantu basebenzela uZulu wonke balwela abantu bangasetshenziswa iZANU PF. Sifuna ukubona khona la ukuthi bona labo abathi bona babekhethwe ngabantu bazongena naye. Asifuni ukuzwa futhi lezo ndawo sezithethwe iZANU PF.
Kathesi ungakhangela khonapha kwadala sithole nzima siyasebenza imali zangukhona amakhiwa awasibhethei nemamayini awahambisi izimali zethu zama-benefits nezamapensheni kwa-MIPF wonke nje akula bani olandelelayo itaxi yangukhona ikhwelile siphezulu uthole umuntu edidakthela o-75 ipheyi itaxi ngumbano
zaulehlamulelathizimbabwe sithi feze ngiyabingelela abalaleli labasakazi hhayi okwakithi kunzima bafowethu kunzima into yokudlala ezibhedlela kulamithi abantwana bayagula khonapha emazweni asisayelatshwa kuthiwa kuyilanikini abanye phela babe bengala ma-passport abantu khona la lolo i-passport engalapha imithi kasayelatshwa kathi abasizweni ngani bakithi ophukeni labochabangu laba izinto zabo lezi abazenzayo ngoba thina sizama ukuthi ngabe kuthi abakhuluma sobe sitele ukuthi sokule mithi ezibhedlela lokho esikwenzayo sikwenzele ukuthi singanxase sikwenzele kube le mithi ezibhedlela kutholakala imisebenzi thina into esiyidinga sadinga ukuthi iphathi lenkabani lenkabani esesikudinga ukuthi kube lo tshintsho abantu bethole imithi ezibhedlela belatshwe sivuleka amathuba emisebenzi sike sisuke emazweni siyekele ukuthethiswa ngabanye abantu endaweni zabo siyacela lokho sesikucelayo bakithi kambe ngabe kuthi abayakwazi ukukhuluma endlela abakhuluma ngakhona anti ngabe sebesizamele ukuthi sikhulumela khona la nge-cookground liyasiqedela abazali bethu ukuthi i-cookground la abantu abanabazali ababulayo i-cookground lithini ngabo anti ngabe sesilayo impendulo yangikhona siselo umbiko kebaba Phukeni lo baba uThabangu lisidlulisela khona ke ngoba lokho kunyesele kwezinye kwalunga ake lisilungisele lokho kwe-ground yasiqedela abazali bethu ngoba labo lathi sisesendihlungwini siyabadinga likhanya ngani ngobaba elenza izinto zenzakale
salubonani 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 Studio 7 Studio 7 hayi sezwa sezwa izindaba lokho sizimamela bona lami bengicela ukubuza ukuthi uKhaliphani Phukeni nabo Senzo Thabangu i-CCC icentile amasimu uKhaliphani Phukeni noSenzo Thabangu bafika bengena kuphela sefuna ukulima phakathi bona hayi into yakhona lenzima nami bengicela ukubuza ukuthi ngabe abe-CCC bona bakuvuma yini lokho kumbe bayenza njani ngoba kufanele ukuthi nalabo balwampela kubonakale ngoba lathi sisendaweni ese-South Africa siyazama ukuthi sitshengisele mpela ukuthi sibonise ukuthi asijabule.
Lawo ke abingamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingathuki njalo nxa likhuluma libone ukuthi lapho elikhona akulamsindo alikho emoteni lezwakala kahle ukuze senelise ukudlala imilayezo yenu. Siyabonga.
I'm gonna go to the hospital.
isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke sifikeke emaphethelweni ohlelo kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Ngambe umhlangano wesiphangiphangi womanyano weSADAG obukhangelelwe ukwenziwa lamhlanje kodwa wadluliselwa phambili uzaphuma lesisombululo na kungxaki yokhetho. Siluqhibake lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kodwa silazo ezinye phela indaba ntambama ngo-half past 7.